Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusiswa mthakazo muhle kumsakazo we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kumbimbitho 2024 walamukela emweni ngenjabulo nguntungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya oyisihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa obotshwe izolo esetheswa icala lokuntshontshela usomabhizimusi wakwele India imali engena kusigidi samadola eMelika, i-$1 million, umiswe enkantolo namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ngokunqoba kukhetho olusanda kuqhutshwa elizweni lakhe. Ingcwethi kwezokulima zithi ngaphandle kokulwisana lendlala ekhona lonyaka, uhulumende kumele asungule inhlelo ezifana lokugebha amadamu amakhulu awokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala ezaqhubeka isiba khona ngenxa yokuguquka komkhathi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya oyisihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa yena obotshwe izolo esetheswa icala lokutshontshela usomabhizimusi wakwele India imali engena kusigidi samadola eMelika, i-$1 million, umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula amakhulu amahlanu amadola esibambiso, i-$500 ye-bail. Abachuchisi batshele inkundla ukuba uRushwaya wantshontshela usomabhizimusi lo ngokumthengisela indawo ayisithi ilegolide esigabeni seufurudzi eMashonaland Central, kodwa wasejikisa esethethe imali esesithi leyo ndawo yayingela golide elikhona. Umantshi uStanford Mambanje uthe kumele uRushwaya aphenduke emthethwandaba mhlaka 10 ngenyanga ezayo. uRushwaya uke wabotshwa eminyakeni edluleyo esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu ethwele igolide elalilesisindo se-6 kg esiyalalo eDubai, njalo ufunyanwe elecala nyakenye wahlawuliswa ifayindi yenkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5,000. Ugwetshwe njalo ukuhlala ejelo kweminyaka emithathu, kodwa yafakwa eceleni leyo minyaka. uRushwaya uthinteke njalo kudaba lokuntshontshwa kwenotho yeZimbabwe kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera okulicala alilandulayo.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe umongameli Vladimir Putin wakwele Russia namuhla ngokunqoba kukhetho olusanda kuqhutshwa elizweni lakhe, encoma ubudlelwano bamazwe omabili obaqala ngesikhathi sempi yokukhulula eleZimbabwe. Kodwa iningi labantu liyabusola ubudlelwano lobu lisithi kuncane kakhulu ukuthola iZimbabwe nxa kuqathaniswa lamankampani akwele Russia amanengi emba amadayimana lamanye amatshe aligugu elizweni. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Umnangagwa owethule amazwi la emkhosini wokwamukela isipho sengqoloyi lemvundiso yefertilizer eHarare namuhla uthe kuyathabisa ukuba eleRussia lenze ukhetho lwalo ngendlela ekhulekileyo, njalo akulamazwi okumele atshele amanye indlela okumele aqhube ngayo ezokhetho.
Yithi amhlophe kumfowethu umongameli uPutin ngokunqoba kukhetho olusanda kwedlula olwalukhululekile loba nje belisola liqhubeka lisiya phambili ngokuthula.
Obemele eleRussia emkhosini lo njalo engummeli wakweleRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasilnikov uthe eleRussia liqakathekisa ubudlelwano balo leleZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuba ilizwe lethu lifuna ukukhulisa ubudlelwano leleZimbabwe hatshi kwezokulima kuphela kodwa kunhlangothi zonke.
Mnangagwa uncume uPutini kulamazwe amaningi emhlabeni wonke jikelele agoqela eleMelika achothoza indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lukamongameli kweleRussia. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Liberty Dube okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Platform uthi akuncedi kangako okwenziwa lilizwe leli eZimbabwe.
Into elambileyo yarojwa ibudla ngokulambile. So thina sesifanana nje labo Isawu owathengisa iBirthright esebenzisa ukudla ngoba wayelambile.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ecoalition ye-University of Zimbabwe umnumzana Mqondisi Chuma uthi lolu ncedo lulutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalokho okuphiwa iZimbabwe ngamazwe afana leMelika.
Ngoba behambe bayakhangela ama-election abe khona, njalo lokusebenzisana kwabo abakwenzayo lokwembiwa kuyakusenzakala elizweni, yikho-ke ababebongana ngakho. Kodwa asonto enhle ngoba abantu bathwele nzima, bayahluphela.
ELeRussia linike eleZimbabwe ingqoloyi efika isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 lemvundiso yefertilizer eyisilinganiso samathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Uhulumende weZimbabwe wazise namhla ukuba ilizwe lilokudla okwenileyo loba nje izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala eyesabekayo. Kusenjalo, inhlanganiso ye-United Nations namhlanje yethule ugwalo lwayo olujulileyo lwenhlalakahle kaZulu olwe-Human Development Report oluveze indlela amazwe omhlaba agcina ngayo izizalwane zawo. Ugwalo loluveza ukuba eleZimbabwe likunombolo yekhulu lengxenye 159 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 193 ekugcineni izizalwane zalo. Ugwalo lolu luveza njalo ukuba kulokufuthelana okukhulu emhlabeni wonke jikelele okumele kulungiswe ukuze amazwe omhlaba abe lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima zithi ngaphandle kokulwisana lendlala ekhona lonyaka, uhulumende kumele asungule inhlelo ezifana lokugebha amadamu amakhulu awukulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala ekhangelelwe ukuqhubeka ihlasela njalo eminyakeni elandelayo ngenxa yokuguquka komkhathi i-climate change. Inkuthazo le iza ngesikhathi indlala isidla ubhedu eZimbabwe, njalo kulabantu abaphakathi kwezigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million abalambayo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. Uphenyo lwenziwe nguhulumende luveza ukuba kusivuno salonyaka eleZimbabwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili 868,000 tons okudla, kodwa ilizwe lidinga amathani ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awukudla kwabantu lezifuyo. Ngenxa yendlala le, izifuyo zikhangelelwe ukufa ngobunengi lonyaka. Sixoxele ngcwethi kwezokulima uDr. Freedom Mazwi osebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa e-University of Cape Town kwele South Africa yena othi indlala yalonyaka kumele ibe isifundo esikhulu kuhulumende.
Sibhekane lendlala enkulu engayifanisa lendlala esike sayibona ngabo 1992. I-deficit leyinkulu kakhulu. Okungenziwa ngombono wami njalo uhulumende sekuthile ukuthi sokumele kuthengwe umumbu from amazwe esilobudlelwane lawo, amalizwe anjengabo South Africa, kodwa singapheleli khonapho ekuthini kumele sithenge ukudla ngoba sibhekane lendlala, but sokumele lathi sizilungiselele kuhle sibone ukuthi into le ekuthiwa yi-climate change, i-climate catastrophe, yinto esizahlala silayo. So osokufunakala siyaphambili ukuthi si-invest entweni ezinjengamademu, into ezinjenge-irrigation infrastructure, ukwenzela ukuthi labo abalimi abakhulu bekwanise ukuthi ma kube le ndlala bekwanise still ukusupplya kwi-GNP rather than importing, ngoba uku-importa lokhu siluza imali eningi kakhulu. Imali le singayisebenzisa ukuimporta, singayisebenzisa ukwakha, ukuqinisa amanto ezinjengamadamu labo irrigation infrastructure, singaya phambili kakhulu. Lolu luhlelo oloso kumele lugijinyiswe kakhulu nguhulumende, ngoba naso singasenza kanjalo sizabe lokhu esikhala after 1 year esithi hayi sekube le ndlala njalo, ngoba sokumele sivume ukuthi sile climate change and into esizohlala silayo. So sokumele sithathe amanyathelo azosivikela kulokho.
Abantu abafuyileyo manyathelo bani abangawathatha, ngoba abaningi bakhala ngokuthi akusela madlelo kanti la manzi lawo ayasilela endaweni eziningi.
Sokufunakala indlela eziningi ukuthi abalimi bethu bengabi la malosi. Okunye kokuqala abangakwenza yikube bethengisa ezinye izifuyo besale lezilutshwana, nabethenga kumbe bangathengisa bese besiyathenga okunye ukudla kwenkomo ngenye indlela leyo, kumbe bengathengisa inkomo lezi imali ibe ngama-savings masungani simo sesi-right then sebeza kuyathenga. Lolu luhlupho sibili olukhona esibhekane lalo, and lezo yizindlela ezi-practical embona ngazani zingasiza abalimi bethu. Ulokho esijale ukubona ukuthi abantu bayagcina inkomo besithi hayi ngeza ke nithengise, khona kusobala ukuthi kunendlala, yikho okugcina kubangela amalosi. Mina ngicebisa abalimi ukuthi ningayothengisa, bengathengisa bethenga ukudla bezifiti laba abaleziningi, abanye abayezijwale bengayothengisa ezinye imali yakhona beyiseve abazothenga ezinye inkomo nawumosu usukahle kumbe esingathi usu-improvile.
UDr. Freedom Mazwi ingcwethi kwezokulima esebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo ufundisa e-University of Cape Town kwele South Africa. Uhulumende uthi uzagebha izibhorane zamanzi ezingamachumi amabili lane 24 eBuhera njalo uzalungisa imigwaqo eqonda eBuhera. Phansi kwamalungiselelo omkhosi walonyaka awukunanza usuku lukazibuse olwe Independence Day. Umkhosi lo uzaqhutshelwa eBuhera ngenyanga ezayo. Umphathintambo wogatsha lwezemibiko umnumzana Jane Van Muswere wazise lokhu ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende oqhutshelwe eHarare izolo. Abanye sebesole kakhulu leli nyathelo besithi umkhosi lo uzafaka impilakahle kaZulu engozini njengoba iBuhera ikhangelane lodubo lomkhuhlane wekholera. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo engunobhala jikelele weFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthuthuka kwendawo kakudingi ukuthi kuze kuthiwe kulowo mcimbi kumbe umdlalo owenkululeko. Akudingi lokho, kudinga ukuthi nsuku zonke kusisa ilanga kusebusuku kunini uhulumende abone ukuthi ulungisa uyaphucula izindawo uzenza zibe ngendlela eqondileyo. Kambe kunje kusho ukuthi enkayi sokumele ukuthi size sibe lomgwaqo kumele kube kuthiwe kule independence ezafakwa khona. Njalo independence yobe isenzakala kanye ngomnyaka. Kusho ukuthi ngalelo viki okuzathwa kule independence kumele kungathiwa kulungisa umgwaqo. Sikubona kuyinto engasebenziyo leyo. Ngukhulumende nje ocatsha ngomunye owehlulekayo ukwenza umsebenzi kodwa angavumi ukuthi uyehluleka. Akusebenzi lokho kuyinto lokho.
Indawo yeBuyera lapho okuthutshelwa khona lo mkhosi lonyaka ngeyinye yendawo ebezikhangelane lo mkhuhlane wekholera ongakapheli. Ubona sengathi lokho akusoze kufake abantu engozini na?
Lokho vele kumgceke ukuthi kuzabafaka engozini. Kuyatshengisa futhi ukuthi uhulumende ufuna kunguye. Ngabe ngabantu abathe hayi sifuna ukuthi senze umdlalo wethu la ubeza ngene lathi hayi alivunyelwa ngoba kule kholera. Vele uhulumende uyabonisa lokuthi abantu akalandaba lawo impila kahle yabo akalandaba lawo ngoba ikholera leyo ungayikhangela vele ukuthi ibe khona amanzi kawakho inangcolile. Ngumlando kahulumende vele konke kono.
Udubo lwamanzi sibona liqhubekela phambili koBulawayo kanye laseHarare kodwa uhulumende sithi uzakwemba imigodi efika 24 eBuhera njengendlela yokulungiselela umkhosi we-Independence Day lo. Likubona njani lo?
Lo phela nguhulumende vele ohlangothi akumangalisi nxa engathi uzagebha eBuhera iBulawayo engalandaba la ngoba nguhulumende obusa owezanu okhangela ukuthi izanu ivotelwe na. Lapho kuvotelwe khona izanu yikho lapho kuthiwa izinto kake okufaka khona ama-resources. So thina ke siyi-Freedom Alliance akusimangalisi lokho ngoba vele yikho esikukhangeleleyo. Uyabona umuntu oxhwalileyo nxa esenza ukuxhwala awumangali. Umangala mhlawumbe umbona engathi wenza into enhle ukuthi kanti namhlanje kutsho ukuthi ungenwe ngumoya owesonto yini.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe futhi ungunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden usanda kuthola izigidi ezedlula ezingamashumi amahlanu zamadola eMelika, $53 million, okuyimali azayisebenzisa kumkhankaso wakhe wokhetho lwalonyaka. Enye yalimali uBiden uyithole sanda kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union Address. Okwamanje uselezigidi ezedlula ezilikhulu lengxenye zamadola $155 million yokusebenzisa kumkhankaso wakhe wokhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozamela ibandla lama-Republicans kulolu khetho encintisana loBiden yena kakavezi ukuba usele malini. Kambe iqakatheke kanganani imali kwezokhetho eMelika? Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Socks Nyathi odabuka eZimbabwe ohlala khonapha eMelika eGeorgia.
Imali iqakatheka kakhulu because imali phela iyetshengisa ipower. And okwesibili abantu laba baya-advertise and balama-volunteer ku-ground. I-get out the vote yinto eqakatheke kakhulu lapha e-America. You need everybody to know ukuthi kuvotelwa ngaphi, i-platform yakho, lezinto nje ozimeleyo ukuthi basiza ngani and so forth.
Ye, so ngasangele khonapho-ke nxa sikhangela lama-advert
ngamabhethi into ezinjalo bakulalela yini kumbe ukunyisa ngumkhuba nje kuphela ukuthi hayi kumele kwenze
ase ekuqiniseni uyimuso kungumkhuba sekungumkhuba because abantu abasakulalela abantu iadvert yangena vele awuyibona awuyilaleli lokuyilalela ni door to door ama volunteer leyo yiyo eqatheke kakhulu
ngabe uqatheke kakhulu kujoni kuwe nxa umuntu ekulanda ekhuluma ngokhedo uzwe ngani ukuhamba njani
hayi abantu babe ukuthi like mina for example lapha uyathola ukuthi mina ngihlala khona eGeorgia lapha it's a red state ngiyama Republicans kakhulu so kubonakala kakhulu ama Republicans because ama Democrats bebengakhambeni kodwa ke last election la manje ngathi ama Democrats bafuna ukuthi iGeorgia iba blue so abantu abamnyama bavotela uBiden ngokuningi so sesibona ke manje sesibasilanda lapha basithumela abantu basithumela amakhadi ku-mail besitshela ngoBiden basitshela ngezinto asezenzile for abantu abamnyama lezi izinto asazozenza futhi so konke lokho kuthi bazakwenza imali
so singathi khonokho nxa sokubuya kuwe kubonti lapha bakampena bayenza into ezinjalo wagankaza kuyakulola kuthatha ukupha engqondweni kumbe vele engqondweni yakho silo muntu ofuna ukumvotela
ekuzo mangibona mina isikhathi esiningi ngathi ngasho kuya ngokuthi lo muntu omunye lo ongapha uvila njani ngaye because okwamanje yes uBiden ngiyamthanda I'm not just ngiyamthanda no ikuthi nje kuphela silapho lokho ukuthi uyazi ube lo Obama wayengetsana no Obama umntu abamnyama lapha yeah that iyethu sana leyo kule kuyi relationship lokho nje mase sikhangela ngapha kwelinye icele leli ngapha undoda lo uyasithethisa lezinto azenzayo nje yazi la uzuthi ayi mani hayi yazi sibuse umuntu wenje umuntu okhuluma kanje umuntu owenza lokho hayi dodla thina sibuya le khale ezinye izinto lezi siyazazi sizibona sesekudele masibona into engathi ayihambi kahle kusuka kungene leya nto ukuthi uthi no nayo not here kumele ngupreventele lokho then sihambe ngapho usubona lo decent uBiden angcono ngisikele uBiden lo akumelanga angene lo even uBiden engangenzi ukuthi ngizwe nginentshukuntshu kodwa ke you know kumele sivalele lo muntu lo munye lo
umnumzana Soksinyathe odabuka eZimbabwe njalo uhlala eGeorgia khonapha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngesikhathi kunanzwa inyanga eqakathekisa imisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele iWorld Women's Month sithe sithakazelele impilo kankosikazi Loveness Panda owesifazana okhubazekileyo ongumama okhutheleyo okwamagama njalo elothando emulini yakhe uLucy Selemani Yasini usipha lolu daba ngokugcweleyo
unkosikazi Sibanda ozalelwe wakhulela eHarare okulapha ahlala khona manje lemuli yakhe uveza ukuba akavinjwanga ukufeza amaphupho akhe ngenxa yokuthi ungokhubazekileyo kunje uthi wendile njalo wabusiswa ngengane eyodwa
ngingumali wazana wenye imuli ngingumali wazana kwenye imuli akuphelanga khonapho ngingudirector weorganization ethwa yona Disabled Women Support Organization. Leyo organization imelela abafazi lamankazana agogekileyo.
Uthi bafundisana ngezinto eziqakathekileyo ezimpilweni zabo phansi kwale inhlanganiso okufana lokuzisebenza lokuzinakekela empilweni njengomama okhubazekileyo.
Ye, ama challenges akhona okuhluphayo kunengi okubangela ngokuthi ungumfazi ogogekileyo. Kodwa konke lokho kungaba kukhona basizama imini ukuthi la siqini sikwedlule sibe phambili
uqinisa abanye abesifazana abakhubazekileyo njengaye unkosikazi Sibanda ukuthi bangakhangeli isimo sabo sokukhubazeka kodwa baziqakathekise labo ikakhulu ngale inyanga kambimbitho eyabesifazane ngoba labo bengabantu njengabanye bonke
kungaba yikho ukungena kupolitics lathi kasingeni kungaba kumabhizinisi lathi kasingeni singayisabi
unkosazana Tariro Gurure ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala koBulawayo uvumelana lonkosikazi Sibanda ekuthini abesifazane abakhubazekileyo kumele bengadinwa ukuthi baphumelele ekuzisebenzeni ukuze balunqobe udubo lokuswela okwedlulise amalawulo hathi ukuzikhangelela phansi.
Sina usudla lokho okutholileyo ayikhona lokho okufunayo. Usudla lokho okutholileyo awusadli lokho okufunayo ngokuthi awusebenzi izinto ziyadula.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi saseHarare uthi uvumelana lemibono kankosikazi Sibanda yokuthi bengaze bazikhangelela phansi abakhubazekileyo ngoba labo bengabantu njengaye wonke umuntu.
Siyababona abanye sebehlabela abanye bangena kwezigaba eziningi empilweni njalo okungathi kuhle elizweni lethu nxa bekhangela abantu ukuthi bedinga imisebenzi. Abagogekileyo kaningi banikwa umsebenzi kuqala ukwedlula umuntu ongagogekanga.
Inhlanganiso yabakhubazekileyo elizweni eye-Federation of Organization of Disabled People in Zimbabwe inxusa uhulumende kanye labo bonke abenhlangothi zempilo ezitshiyeneyo ukuthi bancedise abesifazane abakhubazekileyo ukuthi bazimele balwisane lobandlululo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Bathi abesifazane kanye labantu abakhubazekileyo kufanele bakwazi ukubona ukwaneliswa kwabo ukwenza izinto labo njalo basebenzele ukubamba iqhaza kukho konke okwenzakalayo ekuthuthukisweni kwelizwe. Ingcwethi zenhlalakahle kaZulu zikhuthaza ukuba abesifazane asebeyenelise ukuba lesibindi sokuzimela ikakhulu abakhubazekileyo kumele basekelwe ukuze basebenzise ulwazi abalalo ukukhuthaza abanye abesifazane ukuba baveze ngokugcweleyo ukwanelisa kwabo langaphezulu kokubandlululwa kwabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ningulusi Selemani Yasini.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngumdala uDlovu lokhulumayo. Awu. Manje nje obot believe gawo labo Joseph Zuma lapha babe khuluma bezithi bona izibhara zigcwele GMB akula umntu ozabulawa indlala. Namhlanje sebejika sebekhuluma iqiniso futhi ukuthi akula lutho bayehluleka.
Njamba kaSavas 27 Mkhwanele yasinenzo. Ngizalwa i-26 Village 26 eliphane Sandbooks. Ngibone laba ku-TV 26. Bebanikeza ukudla phela kwaphakathi. Kinake sukumarbeti nendathathwa ngu-82 okwabulala khona igugrawundi enkulu elikufane khona le thina okhokho bethu bafa ngegugrawundi. Angazi izophuma ithina iphume igugrawundi phela besijele ukuthi asilabo khokho asilabo khuka asilokhulu wami wabulawa igugrawundi angimkhangele eduthulu. Umama ami onzala uyaphila mpela bambulala bamlala bemtshana intaba egetsi. Umama ami unguvayoleta bamtshana igetsi. Bamchaba mfulala bemlaye lo munye umama ukuthi awumadubu umakhelwana Studio 7.
Ah, singathi siyakhanyela umbuzo we-Russia ohlukananga nombuzo we-Zimbabwe. Lo nyaka bazuzile umuntu okuthatha bazithathela ngomuntu nje kwedrobhe ndakubulawayo ngokuswelakala kwamanzi. Izulu likhona amanzi vele aswelakala lalo izulu lingekho kuyafanana. Ama-highways u-Falls Road uzifele nje awukhanye nothi highway kuthiwa yasebenza iyehluleka. Yesilwe ikuwehluleka kwangkhona lo
Mr. Gumbo lo okhulumayo. Hayi thina sesithile ngalokho. Hayi lo uhulumende wethu lo hayi hayi akalazwele ebantwini. Uyaphathela abantu izinto zabo abazithenga ngaphandle kwamazwe. Ngaba yimpuphu uyayithathelwa kodwa ngapho uthi yena akula lutho eziphaleni. Ngapho uthathela abantu abasuka lagoko ukuthi bengcedwe izihlobo zabo. Hayi hayi laba balolunya laba balolunya. Ngantiwa nje uSmith wayengcono kakhulu kulabo labo.
Nalo isikhulumele sabo lo muntu lo uthuma lo Joseph. Yazi abantu abangathi ma yena umuntu esidle suthi lapho yabe ezotanasa yithi lapho abantu balamba. Sengizwe indawo eziningi kakhulu abantu abakhala ngendlala izula lenanga bakhala kuhulumendeni lo orobhumbuzo ukuthi ebedle wodwa labantu abakhe lanye linabothuna. And lihleka abantu thatha obhuru bakho bafake ezikhundleni zonke eZimbabwe lapho angathi Zimbabwe le engeyakhe. Lokhu ngithatha ingqondo kamgabe engasiyo yakhe liyamekela manje uyamili impandu waba nalo unangagwe lo.
Ngithanda ukukhuluma ngeZanu-P F lihlala ibhulema abanye ihlala ibhulema ama-Western countries ngokuhluleka kwayo. Babelwela ilizwe bazontshontshela abantu abangayanga empini yini eyisesikhathi le Zanu-P F ifuna kusele kuthiwa i-right noma imosha isenzani.
Hhayi mina ngiyaphila ngungwenya ngisemzola 25. Hhayi siyajabula kulalela inhlelo zenu. Zinandi ziyafundisa apha tokungapha kunzima. Hayi a 20 kg yempuphu isiyimbuzi, i-50 kg sithengiswa ngenkomo. komakazi diphi
siyazwa abantu basemakhaya bayakhala bakhala ngendlala bakhala ngamanzi kubuhlungu kakhulu kuzise ubuhlungu le ndaba kagovernment elimthembayo ngoba unikeza ukudla and futhi lokudla kusuko kwakhe ngokwama taxpayers abantu bamabhizinisi alike livuleni inkophe utshentsheni ibandla kukhethwe ibandla elisha le minyaka emingaki likhaliswa indlala likhaliswa amanzi.
Danko balaleli kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.